Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNtulikazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ubulele abantu abafika phose ikhulu 89 izolo elizweni.
Abantu bayafa and the COVID-19 is real.
Uhulumende wamukela amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane weCOVID-19 athengwe ole China.
Program yethu yokuthenga ama-vaccine sibona ngathi ihamba kuhle.
Abalimi bakhala ngokudabuka kwempompi ethwala amanzi okuthelezela emasimini lezivandeni zabo.
Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe kusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi.
Bakha phansi abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Udonata siyaziqhenya kakhulu ngaye xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPT lo Donata ibakade bengama-flag bearers ethu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. eZimbabwe namhla lamukele amajekiseni ayisilinganiso samadosis ayisigidi awuhlobo lwe-Sinovac athengwe kwele China. Ukhangelelwe ukuba eZimbabwe liza kwamukela njalo namhla ama-syringes afika izigidi ezintathu 3 million. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose ikhulu 89 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo kweZimbabwe. Umevisi Gama usethulela lolo daba.
Ekhuluma ngesikhathi esamukela amajekiseni la, umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthenga amajekiseni okuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19.
Iprogram yethu yokuthenga ama-vaccine sibona ngathi ihamba kuhle. Namhla silapha the Minister of Health sizothangabeza 1 million doses eziwathenge eChina. Ngabo-Thursday, Friday, ngabo ngolwesihlanu sizathola futhi enye 1.5 million doses again from China. Zethu zihamba kuhle. Kwinyanga le ezayo, u-August, sizathangabeza futhi 2.5 million doses. Then kuthi ngo-September enye futhi 2.5 million doses.
Uncube uthe iningi imali esetshenziswa ekuthengeni amajekiseni la.
Nxa sesikuhlanganisa konke ama-vaccines sizobhadalele kathesi wonke abhadalelwe sesibhadale $93 million kuza kuya futhi amanye lapho sesibhadale $7.5 million ayeze njalo amanye futhi we-COVAX abo-1.15 million anti yabona sibile ama-vaccines akhona sibekhuthazela abantu bahambe bayohlatshwa.
UDokotela John Mangwiro, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngezempila kahle, uthi baningi abantu abafuna ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ngakho-ke sokuvunyelwa ukuba abantu bayehlatshwa enkambeni zamapholisa. Sokulabantu abafika phose isigidi lengxenye 1,438,890 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula inkulungwane eziyisithupha 670,000 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umemetheka ngamandla umkhakha wegciwane le-COVID-19 eZimbabwe obizwa kuthiwa yi-Delta variant. Bathithibele abantu ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Sakhi Ncube ohlala eGwanda uthi sebedlela evalweni abantu ngomkhuhlane lo.
Abantu bayafa and the COVID-19 is real. Kuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke begqoka ama-mask abo, but the sad part ukuthi sometimes uyabona abantu bahamba bengagqokanga ama-mask yethi le Delta variant ekhona iphila emoyeni.
Uthi kumele abantu bafundiswe ngomkhuhlane we-COVID-19.
Bebekwazi ukuthi kukhona into le ikhona and iyabulala. Isimo eGwanda kathesi sibi. Sesimweni lesiyane sokuthi uyavuka usizwa kuthiwa umuntu kasekho, and abanye bangikhona abantu asebesifa kathesi kungabantu esibaziyo, abantu esiphila labantu ade beseduzane.
UMnumzana Desire Chuma, intatheli zindaba esebenza izimele, laye uthithibele kulandela okwehlele umdeni wakhe.
Ukugulelwa isihlobo sakho esiseduze buhlungu kakhulu. mina ngikhulele nohlobo zami obhuti bami ababili lo nkosikazi kabhuti wami engimlandelayo bonke babanjwa ngumkhuhlane lo iCOVID-19 sikhathi sinye. Okunye okwenze kungaba lobuhlungu kakhulu ukuthi bengasila kuthemba ukuthi bangasila yini njengoba bonke babengakahambi ukuyahlatshwa i-vaccination ye-COVID.
Uthuma uthi sebephephile kumkhuhlane lo akade begula.
Kodwa ngenxa yokuthi bebesekhaya lapha akade beku-self quarantine bakwanisile ukuba isolated bazenza self isolation besebenzisa imithi yesintu leyo akade okuthiwa bayisebenzisele.
Umnumzana Philani Ngwenya ohlala eJombe uthi abantu kabalandaba lokumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
I-corona sikhona kodwa abantu abayinaki babona ngani ngekudlala kungafiwa kuyatshona kugcwele emfeni kodwa ikho lapho oniyona khona imkhuhlane.
Okhokhela isibhedlela sempilo kobulawayo uSikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhala ngokwenziwa ngabantu ngesikhathi kumemetheka igciwane leCOVID-19.
Umkhuhlane lo uyalandela lapho abantu abahlangana khona. Manje abantu lokhu behlangana, abantu lokhu befuna ukuthengisa besenza izinto zabo abazijayeleyo. Yikho kuyisiya phambili. Mina ngibona umkhuhlane lo uzabe lokhu umemetheka usiya phambili.
Ungwenya uthi uzaphela nzima umkhuhlane weCOVID-19.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibilila nxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Udokotela Agnes Mawomva umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu kumkhuhlane weCOVID-19 kuhlangothi lwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe uthi limemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe.
Zimbabwe is currently experiencing a surge in cases.
Amanani abatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo aqhubeka eqonga lapha eZimbabwe. Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Complacency.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1591 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala beligciwane leCOVID-19. Kusenjalo umabhalane omkhulu wosha ngothi lukahulumende olubonayo ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubike enkundleni yokuxhumana eyeTwitter ukuba sokulomthetho omutsha ovimba odokotela labongi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumezi
Skama.
Kuhlelo lwezemampandleni esiludulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Jaffet Ndimande.
Ngiphuma esilunguzi B ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti iphayiphi isiganyuliwe. Besinesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithole amaphayiphi ensimbi kumbe simbelwe imigodi sifakelwe lamasola azasidonsela amanzi ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela iphayiphi yethu ukuzivikeleke ezigangini. Njengabo baba njalo siyazama ulandelela iphayiphi yethu kodwa izigebenga lezi ziyayigamula.
UDimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukuswelakala kwamanzi kwenza singasalimi thina njengoba siyabe sesiqhashile lapho kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithola izilimo esizidla lemuli, sithola izilimo ezenza abantu bethu babhadale lezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana leHabakuk Trust esigabeni lesi la uyakhala ngokwezakalayo.
Ngihlala eDema Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho esihlangana lalo njengabalimi. Silama-irrigation amabili esigabeni, silegonde 1 legonde 2. Amanzi sisponswa yipipe eyi-1 kuwo wonke ama-irrigation. Ipipe yakhona ihamba phezu kwezintaba, so nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kule briza khona basika bavula amanzi antshaze nje indawo yonke bese kuvuleka amagodi lamagoronga.
kuyasihlukuluza kangaka, kuyasiaffecta kakhulu ngoba nxa isivuza isikanyuliwe sebe sesidinga amarekeni okubopha lawo marekeni njalo siwathola nzima sabe sesithwala lamatshe okuyivalela amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamente le pipe layo isindala isizivuzela yona yodwa nje mhlawumbe kungabe kuyikutshiswa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni njengabalimi besile sifiso nxa singathola isamende siyakhele siyivalele iphayiphi yethu ihlale ivikelekile ingabi nje isegcekeni le damu lethu lincinyane njalo lisupplya i-community le-orphanage home liyaphela amanzi kwesinye isikhathi
uPeter wathi izakhamizi ziyafisa ukuba lemigodi yamanzi esigabeni lesi
besilesifiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima ukudla kube kunengi izilimo zonke nje siyalima ombambayila imbhida eyeyakha imzimba okherozi obhitruthi konke lokhu siyalima njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imigodi besingafakelwa lamasola phela okuthi sidonse amanzi ethu lula izilimo zethu njalo siyathengisa kucommunity uze siphile lezinye enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo lokuthela imithelo yamakhanda phela iyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane labafelokazi ngoba khonapha engadini yethu esilima kiyo sadinga ezinye izintandane ukuthi labe bathole amaploti ukuthi balime khona la sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazozinceda labo ukuthi balime khona lapho
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilotshelelwa yinhlanganiso yabaku trust ibambisana lomsakazo westudio 7 lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umlilo ovuthayo usubhidlize izindlu eziningi eCalifornia kule Melika ibika ukuba sokuthe indawo eyisilinganiso sama-hectares edlula inkulungwane ezingamajumi ayisikhombisa 73,200 hectares ingcwethi zethi umlilo lo ubangelwa ukukhudumala komkhathi sonke isikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lo Ezra Jesus Banda lapho sixoxa khona logogoma Ndlovu inyanga ehlala koBulawayo sikhuluma ngokuthi kambe imigcozo yakhe alayo ingasetshenziswa yini ukuthi yelaphe igciwane le-COVID-19
imithi leyo yayenzani gogo eyabojide labolemon kuyayilapha
siyakuzama kosizama kwezibhedlela kokwa ukuhlatshwa sizama lapho kwamalemoni okufutha kokupeyida konke kunjalo
siyakuzama la
siyakuzama konke
ye kodwa abantu bathi kuyabanceda yini
hayi khona kuyanceda sibintu sike labo onion uphosaphosa endlini la ufuthe qine ngokufutha
qine ngokufutha anti yezake duke ugogothi uqine ngokufutha laphana-ke izimbatho zakhe lezilapha kukhavelela lapha ngendaba zokusipeda lapho ukhuluma into eyiyo sibili kuthiwa-ke iyanceda akusitshele ngokupeda lokuthi kunceda kakhulu kuzama ukuthi kunceda abalaleli bethu balaleli
hayi ukupeda uyapeda pero uklina phakathi la i-COVID engakuthi ucila uvele ungcolile ule nyongo ulotenda akuphume ubeklina uhlanzeke phakathi emzimbeni
upedwa ngani la
hhayi-ke thina kazipedi ngento eziningi sipeda ngabomgugudu omganu ontolwane yikho esipeyida ngakho phaa
okumele basipeyide kakhulu vele ngobani wonke umuntu kumbe ngomama kumbe ngobaba
hayi wonke umuntu uyapeyida wonke umuntu uyangcola njengoba nje nekuhlatshela sihlaba omama sihlaba obaba sonke siyahlatshwa
lezi zihlahla elithi zipeda ngazo zitholakala ngaphi
zitholakala egangeni
uyambuya ezigebhu
ehamba ezigebhele egangeni akukhethi muntu oyidinga isihlahla
lo mkhuhlane kuthi nxa uthola umuntu ongcole kakhulu phakathi
velekuthi kuthatha ukulesile
ngoba
kube lula ukungena kwawo uthathe masinya.
Ngawubhedudlele lezihlahla emkhuhlaneni njengabofuba ungena ngeke.
Hayi. Ere nxa udlele ukuyihlahla la kudale kadeni kwakuvele udliwa ntolwane nomgugudu. Kwenzela into ukuthi ungabanjwa ngabofuba. Noma ibuya iflu izabuya ngoba nthi vele kwakukhona kubathi umkhuhlane wenkukhu kodwa ingabuyi la mandla.
Ngalesi sikhathi salo umkhuhlane babuya abantu bezocela usizo kakhulu kwengalokho.
Ah, khathesi thina sesigavula abantu ngoba angisuzanga abantu babe baningi endaweni.
Kodwa balesifiso sokubuya abantu.
Ye, abantu bazesifiso kodwa ke hayi, lathi sithi i-COVID.
Maningi.
I-COVID, ye, la bethu seyadina.
Kezwakala kodwa liyasiza ke abantu lapha ke. Uyazizwela dubu lo mbuzo masinyane ugogo singamtshiya.
Ye, into engizeke ugogo ukuthi ababuya khonapho bazespeyidwa khonapho ngabantu abanjani nxa ngasithasa.
Hayi, lapha kasispeyidi thina khathesi nge-COVID ekhona
le. Kodwa singafika i-COVID kokuyaba.
Ispeyidi asibifayi, isipamfam umuntu angena peyidi. Kodwa khathesi hayi, sesithi omunye kenzela emzini wakomunye emzini.
Hayi ke, wala mdlazi, malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu buzuku zonke. Bengilo Ezra Chisa Sibanda, sixoxa logogo uMandlovu oyinyanga ehlala koBulawayo. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe okwamanje ukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, kweliya iviki sikhulume ngendaba kaPetro etshela labo ababemlalele ngaleso sikhathi ukuthi kumele yilowo nalo aphenduke. Kanti njalo-ke ukuphenduka lokhu kungaqondana lobuningi babantu ngoba uthi phendukani, yebo babe baningi, kukhona ububi obenziwa ngumuntu eyedwa kuqondane laye ngqo, kukhona okubi okwenziwa ngabantu bebaningi bevumelana ngobubi. Siyake sikubone sikubale lezi ndabeni lapho ukuthi abantu abangaka babanje besona ngoba kutho ukuthi bahlala phansi babanhloso yinye. Siyakubona kusezakala ukusa kwamalanga, abantwana bangahlala phansi bavumelana ukwenza okubi, amadoda lawo angahlala wodwa laphana avumelana ukwenza okubi, omama labo bahlale laphana bavumelana ukwenza okubi, kanti labaphathi labo bangahlala laphana bavumelane ukwenza okubi, benze lezi nqumo esizibonayo ukuthi lezi zinqumo kaziqondanga, zifanana lalesi sizukulwane okuthiwa ngesiphambeneyo, abantu abangakwazi ukubana isithembiso sikaNkulunkulu sifanele bona labantu ababo ukuthi benze izinto ezinhle. Kuthiwa abantu uma bephenduka ebubini babo uNkulunkulu uzabanika isipho sikamoya oyingcwele, uze imoya yethu lemphefumulo edidu kuzeke sidinga isipho sikamoya oyingcwele. Kodwa isipho sikamoya oyingcwele yinkani ukuthi sisithole njengomphakathi, kumbe njengesizwe, kumbe njengezizwe, kumbe njengesigodi nxa singaphendukanga ebubini bethu. Bakhona abantu abakholisa ukubona abantu bedubeka. IBhayibheli lithi umuntu ongaphendukanga ebubini bakhe ngaze akaze athole isiphiwo sikamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele njengoba kuthiwo ungcwele, ucolekile, uyashisa ububi, kodwa umoya oyingcwele kawuhambisani lezenzo ezimbi. Kungaba segumeni lekhaya, kungaba ngaphi, umoya kaNkulunkulu ungazake uhlale lapho okungcwele khona. Abantu njengoba ngingatsho bangahlala bavumelane izinto ezimbi njengomphakathi, njengamalunga ethize. Ngiyabona abantu ngakhangela umhlaba wonakele, abantu bayahlala phansi bavumelane ngento embi ngoba ububi bomuntu baziwa nguye umnikazi wokuqala. umkhato obunye ubuvi buphumela ngaphandle bubonakale emihlweni abantu. Abantu ababi bayaziwa. Into nje ukuthi sesisaba kwesinye isikhathi ngoba ububi balabo bantu bungenza abanye abantu banyamalale, abanye babulawe, abanye bazondwe, abanye baqanjelwa amanga. Kodwa iqinisweni ukuthi abantu kumele siphenduke ngobuningi bethu, ebubini bethu, samukeliswe umoya oyingcwele oza kwenza impilo ibe ngcono. Kanti vele khona umuntu uzuzani ngoba lenhliziyo embi. Uba nomhobholo umuntu uzuzani ukusutha yedwa umuntu uzuzani ukuthi azihlukanise labanye abantu kubi lokho okubi kubi ilizwe lakithi lalo kake lihlale phansi kuphendukwe emubini lobo esibubonayo ukusa kwamalanga ububi bukhona lapho ohlala khona wena bukhona lapha osebenza khona xa ulenhlanhla usebenza kumbe ingabe ngaphi lapho ohamba khona obunye benziwa ngabantu umele ubana ngabe yibo abasitshengisa indlela namba labafundisa abanye sebeze belahleka labo isipho sikamoya bazake basithola asikhulekeni baba sicela ubana siphenduke ebubini bethu kuze usiphe isipho sikamoya endlela uhlalela kusukela manje uzobona phakade amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Omanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani mthokozo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhlanje sisebulubhane asilothembelihle emhlanga owenhlanganiso yesibanye trust balohlelo olujonge ukufundisa uZulu ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Mhlanga ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe njalo abaphubhayo ngenxa ye-COVID-19 elizweni.
Uyabona ukuthi but Mike kunzima. Uyabona inani leli ngendlela elikhuphuke ngakhona eZimbabwe lapha, you know, besingakulindelanga, you know, ukwedlula umnyaka ophelileyo, particularly lapha ngikhona inumbers iqanse kakhulu. But okuzisa osiziyo ukuthi abantu nje basakushaya indiva, uyakubona bakuthatha kancane ukuthi hayi lo mkhuhlane uyabona aya ukafiki ngenxa yokuthi umuntu nxa engabonanga ukuthi awubani ubulawa ngolo mkhuhlane, ubani ubulawa ngalo mkhuhlane. Uyabona into ezifana lezo nalezo. Uyabona ukuthi particularly abantu abasemakhaya, uyabona
abantu abasemakhaya bakubona njani ukwenzakalayo elizweni nokumayelana ngokumemetheka kwe-COVID-19?
Bakukholela ukuthi lo mkhuhlane wabantu abasemadolobheni, kukathi abantu labana bayahlangana labo. Uyabona isikhathi esingakhangela izitolo eziningi lapha elupane zivaliwe ngenxa yokuthi izisebenzi ezisebenza khona ukuthi zi-positive, ukuthi ukuthi labathengayo ababuya balayo iresi yokuthi babe betholile, babe bevele emakhaya babuye bathenge bayohlangana labanye. Njalo emakhaya kujayelekile kakhulu ukuthi kule micimbi kakhulu ngalesi sikhathi sobusika, abantu kule micimbi eminingi yenzakalayo, kuba le mthethelo, kuba le mibuyiso, kuba le midlalo, even imidlalo yebhora lena. So abantu bayazihambela nje, uyabona bangabe le ndaba nje, uyabona ngento ezifana lazo nalezo nje. Kukathi sisesimeni esibucayi sokunzima, abantu lo mkhuhlane kathesi usufike ezingeni elenza wonke umuntu anyikinyeke.
Sesikhangela ukuthi abatsha baziphatha njani elizweni. Ingcwethi zithi abatsha yibo abakhanya ngani abahloniphi imithetho ejonge ukuvikela i-COVID-19. Ukubona njani lokho?
Asikhangele kakhulu abasakhulayo yi ungani labo, you know, kabawuthathi kahle kahle, you know, ungathi kabala ndaba even ukuzwa nje information about this, abaya dispute ukuthi hayi no lo mkhuhlane, you know, asaka sibona abantu ababuleke ngolo mkhuhlane, yabona indaba nezinjalo. Kodwa kusadingakala ukuthi uhulumende abe lenhlelo, uyabona laba organizations lazimele yodwa, even njenga sibe lenhlelo zokuthi abasakhulayo kube lendlela yokuthi batholiswe information, balimukise, uyabona, kwenzela ukuthi babakwenqatshele lo mkhuhlane.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyi Thembelihle, agqiba lingxoxo.
Hey, parting ways, ngingathi ngingamaze ngashiyela yabona ukuthi abantu njengabantu baseZimbabwe ikakhulu abasha yabona labantu abakithi abasemaphandleni yabona ngasibambaneni kanye silandeleni izinqumo ze-WHO zendlezane zokuthi abantu basanitize bahlale ndawonye bageze izandla bangabi seduze bangabi sembuthanweni kebame nje maybe singayenza njalo kumemetheka lokhu kuza kwehla yabona ngenxa yokuthi kathe sisesibangeni esibi kakhulu kuyethusa ngendlela okumemetheka ngakhona but kuqala ngami lawe ukuthi senze njani ukuthi esenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Ngiyabonga Big Mike.
Hayi Zulukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sithanda ukubonga uThembelihle Mhlanga ngokungena kuhlelo. Kwanele kwanamhla sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana ngabatsha elizweni ikakhulukazi kulesi sikhathi i-COVID-19 ilokhe iqhubekela phambili ivemetheka. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMikeove, mthakazi omuhle zimpapo omuhle, sizohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga Mikeove. Kweze midlalo uDonato Kadai omele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokuntsheza emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games wehlulekile namhla ukungena kusibaya sabazancintisa kuma-semifinals. UDanata owenza i-100 meter backstroke ubenqobe abadabuka kwele-India lele-Grenada emidlalweni yama-hits eyenzelwe e-Aquatic Center kwele-Japan. Uphuthe umncintiswano wama-hits owe-100 meter backstroke ngokwedlula kancane umzuzu. Kusenjalo uPeter Poston eGilpin laye ukhe phansi kumncintiswano we-rowing ube ngokugcina kumncintiswano lo. Kutsho ukuthi kasangeni esibayeni salabo abafisa ukuthola izicoco ezinjenge-gold, silver le-bronze. ELeZimbabwe limelwe ngabantu abahlanu emidlalweni yama-Olympics yamiswa nyakinye ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loFrederick Ndlovu, omunye walabo abaku-Olympics Committee yakweleZimbabwe.
Ngizaqala ngoPeter Griffin, uPPG. Yena ubekumdlalo ngunye oqalileyo ukukhompyutha for iTeam Zimbabwe ngolwesihlanu, lapho bengamba ubengwesine, then ngomgqibelo izolo ube ngowakuqala, kwenze kuhle kakhulu. So wenelisa ukuthi awile futhi emncintisweni ukuthi na ubenqobile ukuyaqhubekela phambili. Kodwa namhlanje hhayi, kube nzima ngoba ube ngowesithupha. Ngabona ubesediniwe ngoba yena ubencintisane labantu ngolwesihlanu, ngomgqibelo nangesonto.
Useyakwenzani kona manje?
Lokhu iqhubekela phambili ngoba sesifike kubadlalelana lokuthi sehlukanise ukuthi abaphezulu, abaphakathi nabaphansi kwelada yethu ngobani. So naye lokhu iqhubekela phambili esithi ngama-rankings.
UDonata wenze njani?
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye. Xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPT loDonata yiba kade bengama flag bearers ethu elizwe leZimbabwe. Ngakho-ke uDonata lamuhla hhayi usijabulisile kakhulu ngoba kuyihit yakhe yokuqala yokubhukutsha ube ngowakuqala, and esiba ngowakuqala njalo ubreake irekhodi yakhe esithi personal best. Okutshengisela ukuthi kwakhona hhayi ukubhukutsha kwakhe lokho kusiya phezulu. So sinethemba kakhulu ukuthi engathola sibili okuninginengi okumncedisa ekulungiseleni kwakhe umdlalo wakhe wokubhukutsha. Ngomunye ungasitholisa imbendulo ezifana zika-honorable uCassey Covent, ukhanya ngazana hhayi ugijima ngawona lowo umqolo sibili othembisa ilizwe.
Singathi kona njengoba engasaphumelelanga kangako sokumele yenzeni kona manje?
Emdlalweni wokubhukutsha lapha noma ebengowakuqala kuhit yakhe, isikhathi asithethe asayinelisanga ukuthi angene ku-top 16 kuphelela khonapha. Kodwa hhayi ithemba silalo sibe lokuthi hhayi silayenye injajo lapha inoyiting.
Ye, siyabona sokuseleke uScott Vincent, ungoni labanye akupho ukuthi kamfukafuka ngamafutshane, sizokuthi bona bami njani.
emdlalweni wokubhuza lokho esele lo Peter Wetzler onguye wokubhuza laye then usuka lapha sibesesiba loboni Magusa ogijima esithi 100 meters and then owesithathu osele lokho engakangeni kumncintiso uScott Vincent owegolf.
UFrederick Ndlovu ngomunye wabakuZimbabwe Olympics Committee sixoxe laye eseTokyo kwele Japan. Sibuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngeClips Studio.